Adubona manje lolu soluphathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakala wonke jikelele le sibili sokule lokuzini libasivalela manje for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapha abathatha khona manje kukhashana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga ekuseni ngxe ngama-4 o'clock hhayi yathola mzima sibili uyahlala ungagezanga vese singani sisiyizibhonda lapha ekhaya thina
ligcine nini ukuba lawo amanzi
sigcine nge-Sunday amanzi nge-Sunday so bathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama
Uthi ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini.
Yona even itonti lamanzi ngitho awula lutho sibili even itonti ukuthi uvalwe vele ukuthi ngivuke kungela lutho yona ithi awungazi ukuthi umuntu utakula amanzi hayi hayi angazizabe uthathe ngaphi. Ebethathe izibhoronini nezizikhatshana zona lezi but wona uyafikisa ngapha amanzi angkhona incesayo sile mgqomo owodwa nje wokuthi kunabantu bengafaka mbi ezambuzini uhluphelele khonapho vele ha 2 days lezi uhlalungela amanzi thuna ulayinile kunangali ukuthi uzuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela
ezambuzi lapha lenza njani pho
ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kulokungamaganga lokhu kusecebeni lapha abantu sebequthile kona ngale emaganga sokusemakhaya sibili hawu sokungcolile egangeni lapha vele abantu bequtha kona ngale emagangeni kona ngale sozinceda ngoba into leyana ngeke wayivikela phela xa isikuyile phela
akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza
hayi soze yasikuyaba le mikhuhlane it's obvious cholera izaba khona ngoba lokhu akujayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni limpukane sizigcwele yonke indawo liva lisa afile lelana esilijwayelele nanelana ba